nxa sokuhambe abantu abanjengosibindi kutsho ukuthi-ke hhayi sesilahlekeleke kakhulu ikakhulu esigabeni semandebeleni. Siphinde sithi njalo silahlekele kakhulu njengebandla le-MDC, sikhale kakhulu le muli yakosibindi, ilahlekele kakhulu-ke imile imuli yakosibindi ngoba indoda le hhayi ibitshengisele ukuthi indoda sibili ekade idonsa umsebenzi wesizwe ngendlela eqondile.
Ungamchaza njengomuntu obenjani uSibindi, kuyini eliza kukhumbula kakhulu ngaye?
Esingakukhumbula kakhulu ngithi indoda ekade eyisibindi njengebizo layo, njalo indoda ekade sinayisukuma ikhuluma ibingayesabi, ibikhuluma lokho okufaneleyo okufanele ukukhuluma ngaleso sikhathi. Njalo ube ngalandaba lokuthi-ke ubekhuluma lo muntu onjani, ubekwazi ukuthi awabeke amazwi akhe abantu bezwe. Lanxa kuyukuthi-ke kulalakho kungani kuyakhulunyiswana khona abantu bephakamisa amazwi, yena ubekwazi ukuthi alungise ilizwi lakhe akubeke lokho okufanele akubeke, engayesabi lutho, engaziki lutho, kodwa abeke inkulumo njengoba injalo. Indoda njalo elesikhathi sokuthi ilalele abanye abantu nxa kukhuluma, ilalekele ukuthi-ke into eyenzakalayo yenzakala njani, ifake-ke imibono yayo andibana eseyilalela abanye abantu. Njalo ngathi-ke indoda ekade siyibambile sibili Mathewele North Province, yokade uchairman Mathewele North Province ubeyibambile, kukhanya ukuthi hhayi sibe sinethemba elokuthi-ke hhayi sizabuyela ku-2000 lapho ekade siyathola khona i-100%. Njalo ubekutsho lokho ezimisele ukuthi uzimisele ukusebenza ngamandla wonke ukuthi akwenekise lokho.
Lilolwazi yini lokuthi uzangcwatshwa nini njalo ngaphi?
Ye, bengiseVictoria Falls izolo ngikhulumisana-ke nezihlobo zakhe-ke kulokuvunyelwana ukuthi uzangcwatshwa esilobela emzini wakwabo. Isidumbu sizasuka eVictoria Falls sihambe vaya Bulawayo, abe sesiyangcwatshwa esilobela ngomgqibelo wonalo obuyayo.